Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 26 uNhlolanja 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesiqalile ke imikhankaso yethu ke ihlelo zethu ke ukubana ke silungiselele ukhetho luka 2023. Inkinga ekhona ukubana ke njengoba sakhuluma ukubana kulungiswe udaba lama-reforms.
Isukuzinga eliphezulu imikhankaso yokhetho oluzayo abaphikisayo bekhala ngokwenziwa ngamapolisa.
Vele wonke umuntu waseZimbabwe uthabile ukuthi lo ngumnyaka wokhetho. Umnyaka wokhetho kuzulu wonke weZimbabwe. Umnyaka wokuthi abantu bakhethe inkokheli abazifunayo.
Abakubandla leZANU PF bathi abantu bonke balelungelo lokukhankasela ukhetho oluzayo. Kwezamasiko sixoxa ngokulaywa kwesifazana kusesiya kwenja. Salathulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amabandla ezombusazwe asekhankasa ngamandla eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa lonyaka. Amabandla aphikisayo athi kawakhankasi kahle ngenxa yokwalelwa ngamapolisa ukuba aqoqe imihlangano kaZulu. Umnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi bathwalise nzima ngamapolisa.
Sesiqalile ke imikhankaso yethu ke inhlelo zethu ke ukubana ke silungiselele ukhetho luka 2023. Inkinga ekhona ukubana ke njengoba sakhuluma ukubana kulungiswe udaba lama-reforms. Ngenxa yokubana ukukhankasa kunzima kakhulu ikakhulu indaba yokumiswa kwamarali, amapolisa asetshenziswa ukubana engasivumeli ukubana ke senza amarali ethu njalo ke indaba ke yodlakela lodlame kakhulu emaphandleni kutshaywa ke. Kwamusapota zinto enkulu kakhulu esibona ngani fanele ilungisiswe indaba ye-violence. Osithathu indaba ye-free coverage kumidia ngenxa yokubana imidia kufanele ivumele kakhulu ama-state broadcasting institutions anjengabo ZBC lama-radio ukubana ivumele ke amaphathi wonke atshiyeneyo ikakhulu thina ukubana sivunyele ukubana ke siyekhankasa lokhu ke akukabonakali.
Lokhu kusekelwa ngunkosazana Nomzamo Precious Ncube okubandlaleli esigabeni sebulilima othi akukabi lodlame lwezombusazwe endaweni le.
Ebulilima besingakaboni ihlupho. Ibulilima yona ijwayele ukuba yindawo ethuliyo loba sila wamahlongandlebe lapha lalapha yana kodwa ke ayandanga ukuba lodlame. Sisakhangele ngamehlo khozi okwakathesi ukuthi isimo sihamba njani kodwa besingakabi lalo uhlupho. Okusasihlupha nje ukuthi amapholisa ayafuna siwatshele lama-meeting ethu a-private okungamelanga ukuthi siwabike emthethweni kodwa-ke hhayi besingakabi lohlupho. Besisakhankasa kahle nje ebulilini.
Bayakhala labanye abakumabandla atshiyeneyo abagoqela umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okumanyano we-Freedom Alliance.
Okubhekane lamabandla awezombusazo eZimbabwe nxa kukhankasela ukhetho oluzayo kunzima kakhulu. Amabandla abhekane lokudilika komnotho i-hyperinflation okuyikuthi ukukhankasa kwawo kuhle kube nzima khonapho. Ukuthi umnotho ufile imali kayikho ukuthi amabandla abe le mali. Kube sokusiba ngcono ibandla elibusayo ngoba lona lizathatha imali ekahulumende lincwebe bese lisenza imikhankaso yawo. Okunye futhi amabandla abhekane lakho yilokho esingathi yikuqhekeka kwawo especially abaphikisayo i-disorganized opposition. Ukuthi-ke ngolunye uhlupho futhi lona lolo oluzawalimaza kakhulu-ke amabandla. Njalo umhlaba okudlalelwa khona umagodigodi. Ulungela kakhulu ibandla elibusayo nxa sikhangela okuhlala kusenzakala ukuthi amabandla aphikisayo angavunyeli ukwenza imihlangano avinje ukwenza imhlangano angatholi ama clearance letters emapoliseni. Njalo okunye sikubonayo esibona sokusenzakala kobulawayo ukuthi kukhuthazwe abantu ukuthi kabadelele imithetho yecouncil lezinto eziningi ukuze kuthiwe khona i-opposition iyehluleka. Ngolunye uhlupho olukhona lona lolo. Loba singakungakabikela lokhu esingathi ludlame olokuthi abantu batshaywe kumbe babulawa okwalesi sikhathi, uhlupho olukhulu lukhonapho. Lokho-ke kuyabe kuzakwenza ukuthi-ke kungabi lokuthula kwalolu khetho lungakhululeki futhi.
Kodwa ibandla leZANU-PF lithi lona selingena kuZulu likhankasela ukhetho oluzayo. Umnumzana Mlungisi Moyo lilunga lebandla leli. Umoyo uthi kulabanye abantu abakumabandla aphikisayo abaphehla ingxabano eZimbabwe.
Vele wonke umuntu waseZimbabwe uthabile ukuthi lo ngumnyaka wokhetho. Umnyaka wokhetho kuZulu wonke weZimbabwe ngumnyaka wokuthi abantu bakhethe inkokheli abazifunayo bekhululekile. Kulabanye njengokwazi okwenziwa ngamazwe angaphandle abatshona behola ngokufuqa i-information engayisiyo. I-narrative abayifuqayo bathi bona kwelaseZimbabwe akula i-democracy, kwelaseZimbabwe akula freedom of choice. Khonoku mina ngangazi ngakusapoti. Elami ibandla ngikhulumele kwelethu isayidi, elami ibandla likhululekile. Khathesi sesiqalisile imisebenzi yokuthi siqale sizihlole thina njengebandla ngaphakathi, sibe sesiphumela phandle sisiyakhankasa sikhombisa abantu abangaphandle kwephathi. Ngalokho mina ngiyakuthakazelela ukuthi sesisiya ekhethweni olutsha, sesiyadinga umongameli omutsha wephathi welizwe. But wephathi simfakile kuCongress, sesisuka lapha sesiyadinga umongameli omutsha welizwe. Kuyimvumo lemfanelo yesizalwane sonke selizwe laseZimbabwe. So ngithanda ukuthi ngibonise uZulu wonke ukuthi hhayi wonke umuntu ukhululekile, ibandla lami likhululekile. Sifike ebantwini, sifike lasezingeni lapha kade singacabangela ukuthi singafika khona, ngoba i-Second Republic le ivulile okuthiwa yi-media space. Wonke umuntu ukhululekile, elami ibandla likhululekile. Siyafika lapho esifuna khona, sifinyelela wonke uZulu lwasemadorobheni lwasemakhaya.
ELeZimbabwe likhangelelwe ukuba lizakwenza ukhetho olukhulu lonyaka. Kasenelisanga ukukhuluma lamapolisa ngodaba lolu. Unkosikazi Nobuntu Dlodlombambo, umongikazi odabuka eZimbabwe osebenza kwele Ireland, kule nkundla yokuxhumana labanye bakhe kanye loZulu kuFacebook lapho akhulukisana khona labantu ngokujiyeneyo.
Ngikhuluma lapha ngise-Ireland, ngisebenza ngingumongikazi. Ngibuye lapha e-Ireland ngo-year 2020, ngibuya ngesikhathi COVID ibhahile kunzima. Kodwa yisi sikhathi engakhetha ukuthi ngithi relocate ngiye emazweni, ngakhetha kahle kahle ukuza lapha e-Ireland. Ukufika kwami lapha e-Ireland, ngingatsho ukuthi kwakanzima kancane nje, ngoba kwakuyisikhathi zonke izinto zivaliwe, but imisebenzi yami kwakumele ibonakale, ngihambe emsebenzini kunzima kunjiyana. Ngisesaba ukuthi maybe umkhuhlane lawo ngizagcina ngiwutholile wona lo we-COVID owawuhluphile. Kodwa ngenxa ye-determination ngaflathela ngatshiya imuli yami ukuthi ngikwanise ngenelise ukuthi ngincedise imuli yami, njengoba na isimo seZimbabwe sinzima. Ngaza-ke khonapha e-Ireland kunzima kunjana, ngafika ngasekla ngasebenza, ngilethwe yikhampani. Ikhampani eyandiletha lapha yangenzela konke oku-include ama-flight tickets, ama-permits, konke lama-visa.
Niphila njani khona ngapho e-Ireland?
Ekufikeni kwami lapha ngagcinwa kahle kakhulu, lakhathesi lokhu engigcinwe kahle kakhulu. Ngilokhu engisebenza le company eyandiletha kuyona le indawo. Engingakutsho yikuthi kubo bonke kumbe ngomongikazi asebefikile kuyona le indawo, sikhuluma sixoxa nsuku lamalanga, wonke umuntu ukhanya ejabulela ukusebenza kulona leli lizwe. Kukhanya kuyabajabulisa kakhulu, ngoba le mali esiyitholayo iyasiphathisa siyenelisa ukuthi sigcine lezi mbuli zethu esazichiye emuva. Siyenelise futhi njalo lokuthi lanxa sachiye izimuli siyenelisa ukubaletha kumbe ngabantwabethu kumbe ngomkethu sibalethe sizohlala sindawonye siyimuli kuyena le indawo yase-island. Ngithanda ukubonga kakhulu uhulumende we-island ngokusamukela ngezandla ezivulekileyo, esamukela ngothando engelabandlululo, esinika konke okumele sikuthole noma yini, konke okwakhathesi ayi angilansolo, konke kuhamba kahle sibili. Ngiyathokoza, ngikholisa futhi njalo ukuthi ngibe kulona leli lizwe, ngoba lona nje lilizwe elincane kodwa ilizwe lilothando, labantu bakhona batshengisela uthando olukhulu kakhulu.
Unkosikazi Nobantu Dlodlo Mbambo ngumongikazi odabuka eZimbabwe osebenza kwele island. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unkosikazi Jill Biden olensuku ezimbili ekwele Kenya namhla wethekelele esabelweni esingcelelanane lele Tanzania okulendlala embi. Utshele izakhamizi ukuba kuqakathekile ukuthuthukisa abesifazana lamankazana kuze umnotho welizwe leli lawo uthuthuke ngemfanelo. Uncome kakhulu inhlelo ezabantu ezijeneyo kwele Kenya abazama ukuziphilisa, ukhangelwe ukuba uzabuyela kwele Melika kusasa. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibutho leRussia elithenjwe okwamagama lithwaliswe nzima ngele Russia esalubelweni seDonetsk. I-AP ithi eleBritani lethule umbiko lo lisithi 155th Naval Infantry Brigade yakwele Russia ibona ntuthu. Lokhu kwethulwe ngesikhathi amazwe akuhlanganiso ye-NATO efakele ele Russia labayisekelayo ezinye njalo izijeziso zenotho. Abantu abaningi lokhu bevota kwele Nigeria loba ukhetho lokudinga umongameli lokumele lugqitshwe izolo. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ikhomishini ebona ngezokhetho ivumele abantu ukuba bevote namhla endaweni obokucatshangelwa ukuthi kuzaqhamuka ubudlwangudlwangu. So isikhathi sezamasiko. Usigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokulaywa kwabesifazana abangena emendweni. Siqale saxoxa ngodaba lolu lonkosazana Cynthia Dube. Kuhamba njani Madube kulezi nsuku?
Ukulaywa kwakuqakatheke kakhulu ngoba bekugwema izinto eziningi, bekuletha inhlonipho ma umntwana efika emzini lapha endele khona. Okwakumqoka kakhulu ukuthi abantwana basuka belayiwe babekwazi ukubekezela, babekwazi ukumelana lezimo abahlangana nazo ngoba besuke betsheliwe ngabo anti labogogo ubana la, kumbe ngithi ubabakazi ngolimi lwakithi labogogo, uthi la oyakhona akusekini, konke ozokuthola kusenzakala lapho ngokwalapho. Indoda noma ibuye ekuseni awuyithonisisi, awucebi, uyayihlonipha kunjalo. Konke lokho bekuthathwa sikusebenzise noma bekusiba buhlungu ngesinye isikhathi, kodwa ngoba besuke sitsheliwe ukuthi nathi imizi yethu yama ngalesi sizathu besikulalela sikulandela. Okwamanje akusela kulaywa, umuntu sevuka bathandane namhlanje in 3 months time sebehlala bonke, yikho imizi yabo ingasami isidilika sokusiba lokubulalana phakathi. Ngoba umuntu lo, kumbe ngithi lo owesifazana, usuke engazange walaywa, engasazi ukubana isimo azahlangana naso kumele asibekezelele kanjani kumbe asiphathe kanjani. Basuke nje abantwana bethu umuntu azendise, babona kungasaqakathekanga ukuthi ukulaywa into ehlonipheka kangakanani, yayisenzelwani.
Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe, ingcweti kwezamasiko.
Uma sikhuluma ngomalukazana sikhuluma ngomuntu osekhethe ukutshintsha isibongo sakhe, sesiyasebenzisa isibongo sakwakozana. Umuntu onjalo akaphombi ukuphuma njengalokho esesikubona manje omalukazana bamanje, umuntu osuka esiya eGoli ephenduke esengumalukazana wakomunye umuzi. Umuntu uma sebona ijaha uyahamba kubo anti, lejaha lalo lihambele kubo anti balo, kubo babakazi balo, kuyenzwe kukhokhwe zonke lezo nhlawulo ezisuka zifunakala kwaninazala wentombi. Mase zikhitshiwe lezo nhlawulo ke umalukazana o-anti bakhe obabakazi bakhe nabogogo bayabhoda naye eziphaleni ngale bemlaya bemfundisa ngoba bona basuke sebadlula kikho sebekubonile ama-challenges angkhona. Bemlaye yikho uzwa kuthiwa izalukazi ziyahamba ziyomflathela umakoti zimdunusele eziphaleni ngale. Basuka besenza bale mikhuba yabo ogogo abayenzayo uma bekhupha umalukazana bemlaya ukuthi oyabe suke efike wakuthola khona ngale noma efike wathola bethakatha kwaninazala wawukhetha lowo muzi kufanele efike elandele lokhu. Yikho bemlaya kanjalo ogogo nabo-anti.
Lapha besixoxa lo nkosazana Cynthia Dube kanye lomnumzana Nkululeko Gobalanda Made ingcweti kwezamasiko esintu.
Sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontungomele nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Namhlanje ke sizaqhubeka ke ngesifundo esasifunda encwadini kaMateyu chapter 6 verse lika 9 lika 10. Sike sakhangela ke uverse 9 kunkonzo edluleyo. Namhlanje sizake sikhangele ukuthi uthini kahle lapha uMateyu mayebhala ngomthandazo wenkosi. Sithe sikhumbuzane ke ukuthi ufundeka kanjani. Ufundeka kanje senzela ubana ingqondo zethu zikhumbule, abanye njalo mhlawumbe kabezwanga. UJesu uthi kuverse 9, malikhuleka nibokukhuleka kanje lithi Baba wethu osezulwini, ngangcweliswe igama lakho. 10, mawufike umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Lapha kulezinto ezimbili kukhulunywa ngombuso kaNkulunkulu ukuthi mawufike umbuso lo, lentando kaNkulunkulu ukuthi kayenziwe emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini. Intando kaNkulunkulu kwakayenziwa emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini. Ngibona ngathi iningi lethu nxa kukhulunywa ngezulu siyibona indawo enhle elokuthula, indawo engela kuhlukumezeka kwemiphefumulo yabantu. Siyayibona izulu leli elabona uJohane esekhutshwa mehle esesiqhingini sasePatmos uthi ngabona izulu elitsha elambuliwe. Yikho incwadi yokugcina eBhayibhile isithi sambulo yikwambulwa kwendawo leyo esithi lizulu. UJohane ayichasisa kahle konke ukuthi yindawo yokuthula, kulalanga elishisayo, akula ugula, akula ngxabano, akula kuzondana. Yilo izulu lelo elabona uJohane. Abe lapho mathe uthi na intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini, kutsho ukuthi emhlabeni intando kaNkulunkulu iyasilela. Emhlabeni kwenziwa intando zabanye abantu abangasiyo uNkulunkulu. Emhlabeni kuyazondwana, kuyathethiswana, kuyabulawana, kuyakhohliswana, kakuhlonitshwana. Kulowo lalowo uyazikhangelela, akhohlwe ukubana nxa elikholwa lanxa engasilokholwa kodwa intando kaNkulunkulu eyenziwa ezulwini ngeyothando, ngeyokuzwisisana, ngeyokubonisana, yindawo engelabuhlungu. Njengasemhlabeni sibangelana ubuhlungu, kugcwele inkohlakalo, kugcwele ukweyisana. Yikho ubona kwesinye isikhathi ungakhuluma iqiniso abantu bomhlaba abanye iqiniso kabalithandi bayalizonda. Sebakholisa amanga, sibakholisa lokudla okugcwele igazi inhliziyo zaba selanembeza ngoba intando kaNkulunkulu kabayazi lanxa beyazi kabafuna ukuyilandela uthi uMateyu intando yakho uNkulunkulu kayiphendule umhlaba ube lizulu kuhlaliswane kuhle kuthi labo abadubekayo bangaze badutshwa yizinto ezingalungiseka uthi kasihlalisaneni kahle sihambe impilo efanele ukuthi sihambe ukuze siye ezulwini asikhulekeni baba sicela ukuba nentando yakho yenziwe emulini zethu kanye lelizwe lakithi kake lifunde likwazi ukwenza intando yakho ngojesu siyakhuleka amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkumo
so isikhathi sabatsha lo labatha namhla sixoxa lo Simon William Muleya ukhona ngale ke Bhinga siyawamukela kuhlelo Muleya kunjani
mina ngi right baba Dube
uphila njani kola phe Bhinga
lapha e Bhinga siphila kahle baba Dube
singathi liphila ngani wena wenzani kathe
mina empilweni ngilimi ngiyalima ngiyazisebenzela okwamandla ngisebenzisa amandla ami
akusitshele ngokujulileyo sibili ukuthi wenzani
mina engikwenzayo kathesi ngumlimi okhangalene nomhlabathi ngiyafuya inkukhu inkomo imbuzi kathesi ensimini yami kulomumbu namazamba yikho engiphila lapho khonokho
izifuyo ulani ulenkomo ulamadonki ulani
yile nkomo, yile mbuzi, yile nkukhu.
Kunceda kangakanani konke lokho?
Lokhu kuyancedisa kakhulu ukuthi ngase ngifuna ukuthi imali yokusebenzisa eyabantwana besikolo noma ukuthenga ukudla sibili nokunye okujenejeneyo okufaneleyo ukuthi njengabantu sikwanise ukuthi sibe lakho. Ngiyathengisa izifuyo zami kumbe izilimo zami.
Singathi vele awudingi umsebenzi khonapho vele kungaphi indawo lapho khona khonapho njalo awudingi umsebenzi.
Lapha ngikhuluma ngisesiyabhuwa nginelisi ukuthi ngimsebenzi. Njalo ngibona ukuthi ukuzisebenzela kini njengomuntu osakhulayo kuyanceda kakhulu kulokuthi ngiyisebenzi.
Ule plazi kumbule nsimu encane nje khonapho?
Angiyila plazi nginensimu encane.
Akuvale ngamafitshane khonapho ke utshela abantu ngokuzisebenza ukuthi kunjani.
Ngingathi mina ngamafitshane into eqakathekileyo empilweni ukuba nombono ube ngumuntu ohlonipha umbono wakho ube ngumuntu osebenza ngamandla. Ubona ukuthi empilweni akulomunye umuntu ongakhwanisi ukuthi uthukisa njalo akulomunye umuntu ongakhwanisi ukusebenzela wena ungakhwanisi ukuzisebenzela kuyayenza ukuthi impilo ithuthuke njalo ukhwanisi ukuenelisa ukugcina abantwana benjalo lezakhelisi
ye lamhla ke besixoxa lo Simon William Muleya ijaha elikhona ngale eBhinga siyabonga kakhulu ungadinelwa kusasa Muleya
ngiyabonga
Wezemidlalo wayengumdlali weqembu leyalendazi kuminyaka yabo 1960 uBilly Sibanda uthi leli qembu belivele liyithimu yezwe lonke ngitshola kudala kubika uJoseph Njanji.
USibanda uthi iqembu leHighlanders kaliqalanga eminyakeni edluleyo okwaziwa njengethimu yezwelonke kodwa livele lilembali yokungakhethi umhlobo.
It has been always been a cosmopolitan, multilingual.
Belivele iqembu leli lisamukela abantu abadabuka endaweni ezehlukeneyo njalo abayimhlobo etshiyeneyo. Yikho lalisaziwa njengethimu yezwelonke. Yikho phela ngensuku zethu sasilabadlali abanjengabo-Itai Chiesa ababevela eHarare. Uqembu leHighlanders wonke umdlali ubekhulelekile.
USibanda ale kudlalela iqembu leHighlanders ngomnyaka 1965 ngemva kokuba leli qembu lilahlekelwe ngabadlali abasuka bayabumba elinye iqembu.
That time I came at a very
crucial
ngaqala ngesikhathi esinzima ngoba iqembu lalahlekelwa abadlali abathiya bayabumba iqembu leCobras iqembu lasenkingeni lidinga abadlali ikho thina sadinga ukuthi sizolidlalela singabafana sivela esikolo
usibanda udlale ngesikhathi iqembu leHighlanders selimenywe ukuba libe ingxenye yeligi okwakuncintisa amaqembu aphuma elizweni jikelele njalo ukuthi kwakungekho lula
it was tough that time because
bekunzima ukuba sibumbe iqembu liqinileyo ngaleso sikhathi kodwa besizimisele ukuphamisa iqembu lethu obe kusenza ukuthi sidlale ngokuzimisela okukhulu
owadlalela iqembu leHighlanders waphinda njalo waba umqeqeshi walo uCosmas Zulu laye ugcizelele ukuba iqembu leHighlanders belivele liyamukela yonke imihlobo ngitsho lasibisa belungu
abadlali abamhlophe baqale kudala ukudlalela iqembu leHighlanders imbali yakuveza ukuba abaqala ngakhathesi bekukhona uBoot Vanas uKevin Dubali kanye loMark Watson Mark Watson besingabagadli sonke uyakubona ke ukuba lisuka ngaphi ibizo elithi ithimu yelizwe lonke
iqembu leHighlanders limenywe izinkokheli zesigaba seRhodesia National Football League ngomnyaka ka-1966 njalo ngemva kwalokho belidlala kusigaba sebulayo Amateur Football Association usibanda ke waba umqondisi weqembu leHighlanders ngesikhathi esethethe umhlalaphansi ngimele isitudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji
Nansi inzwisa yengoma ezakwethulwa kusasa.
Salubonani kustudio 7 obingelelayo ngumbonisi isibongiswa komvundla uJiyane lapha eDatamshena la inecholocho. Kwezomculo umlungisi iVictime agenda ngicula umasikandi. Nilethulela isingle track yami ka-2023 engicula emvalelisi ubaba wamonzalayo njengoba ehamba wangishiya emhlabeni bengicula inhliziyo idabukile kodwa okungasenani ngithalale kahle yokuqala ukutholakala sasa nge-2027 izobitholakala ku-YouTube searcha nje umlungisi iVictim abanesifiso sokuxhumana neVictim umlungisi bengaxhumana nami kule number ngiyatholakala ku-WhatsApp nakuma calls yatholakala o 65361 8190 ku-Facebook umlungisi mkhuphe Lungisi MK bese kuthi ku TikTok iVictim 161 ku YouTube yatholakala nakhona ku YouTube Lungisi iVictim nezinye ingoma zakwamanye ama album eminyaka edlule ziyatholakala online ungayisearcha uthi Lungisi uthi sihloko uphumama uyovela nje album download ingoma oyithandayo ngiyabonga
Jahale kaya, singakagqibi uhlelo lwamhlanje othi sikhangele besilazo. Izikuzinga eliphezulu imikhankaso yokhetho oluzayo abaphikisayo begala ngokwenziwa ngamapholisa. Abakubandla leZANU-PF bathi bonke abantu balelungelo lokukhankasela ukhetho oluzayo. Siliqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisa umthembo Sithemba uKips Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.